yindaba ethusayo uyabona namhlanje elizweni leZimbabwe iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana liqhubeke siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona akusela ongathi le yindawo yayivele ihlelwe ngabokhokho bami kutsho ukuthi bangakukhipha nje noma sikhathi bani lapho abafuna ukuthi bekukhiphe khona amalungelo okuthi khona ube lamalungelo okuthi ungakhitshwa lapho ohlezi khona wonke kasananzelelo yinto esabisayo ngoba kutsho ukuthi abantu bonke abahlezi emakhaya abahlezi emhlabathini lapho ongela khona ama title deed lokhana esingakuthi ngama title deed okufana nalokho okutholakala emadolobheni ukuthi umhlabathi enxa uthe ulawo ukuthi uthi uyabe ule paper elithi ukuthi ngomnikazi kuthi ukuthi ungakhitshwa noma sikhathi bani bese kuthiwa khona suka la sibonile ezinye zakhamizi ukuthi laphana bezakhile ngendlela emangalisayo sibonile laphana ukuthi ezinye zakhamizi njalo bezili mile ezinye zakhamizi njalo kanti izindawo lapho ezinanzelela khona imkhuba yakibo kodwa ziyakhitshwa lezi zakhamizi kodwa indlela ezikhitshwa ngayo utshengisa ukuthi akuzange kube loku lama consultations azange kezike zilandwe zona njengezakhamizi zitshela ukuthi lokho ikufuna ukwenziwa njalo lokuthi zijuti zona zilombono bani so ke inxa yalokho into esabisayo kutsho ukuthi wonke umuntu ohlezi noma ngapi emaphandleni ngumuntu okhangelela ukuthi kungaba lenkampani elabangani abaphezulu noma ifuna ukulima utshani kuyakhutshwa abantu
labo okuthiwa bafuna ukuthi basebenzise lendawo bahlanyele utshani ngobani kahle kahle njalo balubudlelwano na lo hulumende
laba abantu nxa sibezwa nxa kuthiwa kuthiwa khona ngabanikazi benkampani yona leyo kuthiwa yi-Den Dairy elungisa ucako nxa kukhulunywa kuthiwa khona laba bantu nxa befika khona ngale bathi bona bavela kumongameli welizwe umongameli welizwe okwakhathesi esimaziyo ngu-Emmerson Mnangagwa now ungamkhangela njalo ke u-Emmerson Mnangagwa okhanya ngani ngabo 2013-2014 kuthiwa uke waphumela egcekeni esithi yena laba bantu kumbe leyi muli yena uke wayivikela ukuthi ingathathelwa iplazi layo so kutsho ukuthi ke kathesi ke ubudlelwano babo sobusukile protecten ukuthi bengathathelwa amaplazi kuphela sokusiya lokuthini ngabahambe bethatha umhlabathi ohlezwe nguZulu umhlabathi osetshenziswa nguZulu so yikho sokusenzakala yibo ubudlelwano esibona ngani mhlawumbe yipho obukhona ngaphandle kokubana kungamanga kodwa kwakhathesa uhulumende kakatsho ukuthi sizatho bani esingayenza ukuthi uhulumende wabantu ekhipha abantu lapho abavele behlezi khona ngenxa yokuthi befuna ukuthi befake inkampani eyodwa kuphela.